okwenzakala ukuthi ngokuya vele isinkwa babe ngani babe siphuze kubesifaya uprize nale esikade siyithu draft sheet ekuqaleni lapha ngoba babekhala ngokuthi uhulumeni kabaniki i-foreign currency. I think ngokubona wami okwenzakala ukuthi ama-allocations la foreign currency zavela uhulumende akabuyi ngesikhathi because okwenza ukuthi bebe siyadinga i-foreign currency kwezi yindawo. So kunzima umuntu baphumele egceke umuntu bathi kubona intengo ikhweza ukuthi abatholi i-foreign currency ngoba bayayithola kodwa bengayitholi ngesikhathi abayikhangeleleyo. Bayacatsha ngamafutha ukuthi amafutha akhwelile.
Ukukhwela kwentengo yesinkwa lokhu kutshoni empilweni kaZulu obevele ethwele nzima.
Ngingakhangela ukuthiwe ngumthuli o-minister obekhulumbile ngaphambilini ukuthi austerity for prosperity. Okukhwela kwezinto lokhu bekukhangelelwe ukuthi kuyenzakala kuqala umnyaka and kuzazela isike ukuthi isinkwa ekuleso sizaphiwe ekhwela. Ngingakhangela i-basket of those first 14 or 15 basic products zizakhwela in the next 2 months. As they try to match the rate of the US dollar ngoba ngabakwazi kubana silakho lokho esikuthi the bond i-1 to 1 US dollar yikufanisela lokho okwenzakala siko 1 to 1 kule rate esithi yi-trading rate ye-old mutual ukubana sikhangelele ukuthi athesi i-between 3.5 and 4. So prices will always follow that rate.
Amafutha ezimota wona atshone esilela bekule ndwendwe izolo namhlanje kumi njani?
Hayi, indwendwe ezilokhu ezikhona loba zizifintshane kodwa zikayethusi ngoba ungayithi ungama uyayithola ikakhulu kobulawayo lapha edorobheni. Indwendwe zona zesezijayele ezezivele zikhona amaziko nalawo ukuthi kule moto eziyi-10-15 phambi kwakho uyayithola ishure.
Nxa bekhuluma abamagalaji bathi inkinga ingaphi?
Bona bebekhala ngokuthi i-delivery iyaphuza ye-fuel. So bafica sebephele dudu yikho kubahluphayo. So bengakwazi ukuthi i-delivery kubana bona babebhadalile kumbe babengabhadalanga abakahulumente ungazikhayela into ze-foreign currency.
Umnotho ungaqhubeka uhamba ngalindlela Shoko, inyanga isiyaphela ubona simi ngaphi njani njalo njengelizwe?
Umnotho ule challenge kabili. Ungakhala esithi ngama-macro fundamentals from a micro level, there's a shift that is very positive. But to the ordinary man, there's a very big challenge.